Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela uStudio 7 ngesonto mhla zinhlanu kumpandula 2021 ngoKips Dube. Endabeni zethu namhlanje, abezempila kahle bathi omunye umkhakha weCOVID-19 uqhamuke kule South Africa. Awukatholakali kwele Zimbabwe.
Abantu kumele bananzelele ukuthi umkhuhlane lo akume bangasuyekele umemetheka.
Abatshayela izimota ezivinjwa nguhulumende bathi baqhubekela phambili besebenza okungekho emthethweni.
Ukuchova ngasimanga lokho esichova bayagabanye abagadayo.
Wenze emaphandleni sixoxa le ndoda efuya amathendele.
Kumele wajayeza ukulala esigwini ngoba ungajayeza ukulala esihlahleni kaningi ayalunywa.
USandra Ndebele uthi uzatshaya kuzwele namhla kusihlwa eDallas, Texas kule Melika.
Asibuye lapho kuzophefoma kuZim Expo.
Sizalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa kulumsakazo. Labantu abayisitshiyagalolunye 9 abakulwe umkhuhlane weCOVID-19 izolo eZimbabwe wathi wafika phose 194. Bahlolwe batholakala belegciwane leCOVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba umkhuhlane lo usubulele abafika phose 4,466 selokhu kwaqhamuka iCOVID-19 eZimbabwe. Luthi kusukela ngohlolanja lonyaka sekulabantu abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2,698,632 asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19. Abedlula ingxenye yalaba sebehlatshwe ijekiseni yesibili. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuba sekulabantu abedlula izigidi ezingama-220 million asebebanjwe ngumkhuhlane lo. Kwabhubha abedlula izigidi ezine lengxenye 4.6 million emhlabeni wonke jikelele. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kumemetheka imikhakha etshiyeneyo yegciwane leCOVID-19 ekuqela weDelta, Alpha, Beta, Gamma le-C.1.2 otholakala kwele-South Africa namanye amazwe. Obona ngokuhlolwa kwemikhakha etshiyeneyo uDkt. Rainer Simbi, ongumqondisi we-Laboratory Services eZimbabwe, utshele iphephandaba le-Sunday Mail ukuba umkhakha weDelta yiwo omemetheka ukwedlula eminye kwele Zimbabwe. Uthi umkhakha we-C.1.2 kawukatholakali elizweni. Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo hospital, uthi kuqakathekile ukuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19.
Into eqakathekile ukuthi ubekwazi ukuthi ubhubhane lolo lwe-coronavirus lolu alwazakala ukuthi lwavelela ngaphi, njalo umkhuhlane omubi kakhulu ofike ebantwini. Yikho abantu kumele bananzelele ukuthi umkhuhlane lo akumele angasuyemetheka, ngoba nxa umemetheka yikho lapho kuphuma khona imikhakha emutsha enjengabo C12 laba asebekhona. Nxa abantu lokhu behlangana esikwenzayo esikutsho khona okubesenza esiminye eminye, ubhubhane lolu luyayenza ubhubhiswana, luyenza imikhakha. Yikho okuqakatheke ukuthi singaze sahlangana njengabantu sisenze isiminye eminye, ngoba siyabe sithelelana umkhakhalo usiya phambili.
Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela seMpilo Hospital, sisixoxe laye eKobulawayo. Izakhamizi zakoBulawayo ziyakhonona ngesigwebo esethulwe nguhulumende esivimba uZulu ukuba engagadi izimota ezingekho phansi kwenkampani yeZimbabwe United Passenger Company kumbe iZUPCO. Ubathobile Masuku usethulela lolu daba.
Abantu abagada izimota lezi ezaziwa ngokuthi imshika-shika bahlawuliswa inkulungwane ezimbili zamadola eZimbabwe, i-$2,000. Ukumiswa kwamakhombi angekho ngaphansi kwekhampani yeZUCO sekuthiye abantu abaningi bengela msebenzi, okubangela ukuthi basebenze okungekho emthethweni. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi ebulawa ye-Progressive Residents Association, uthi umthetho lo ofakiweyo unzima kakhulu ebantwini.
Well, umthetho lo ukuthi kubotshwe abantu abagada imota lezi zingasoza koZUCO kubuhlungu kakhulu, ngoba abantu babe sebegada lezo mota ngenxa yokuthi uZUCO udonsa inyawo kenelisa ubanathala abantu ngesikhathi. And sinanzela ubana kule curfew futhi, I think ama-legislators ama-authorities abanye bakucabangise kuhle, ngoba sibona ngathi lapha sowuhlukumeza abantu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Gift Sibanda, omunye wabatshayela amakhombi angekho phansi kwekampani yeZUCO.
Yinto le yokubophana vele ingacabangelani. Yabona khathi esinxa kunje kufanele ukuthi ngabe wonke umuntu omnyama lethi ikho kuthiwa Zimbabwe open. Manje ngiyazo kuthiwa Zimbabwe open for business kuZUCO kuphela. So yokudule lapho.
Umnumzana Melusi Mpofu, omunye wabatshayeli bemshikashika, uthi amapholisa yiwo abaqedela imali, ngoba lapha abahlangana labo khona bayayifuna.
Akuyafiwa abantu abakuthwele ibhuru lapha, akuyafiwa. Futhi bethi side ngapha sikwazi. Roadblock after roadblock, less than 100 meters roadblock. Nxa ufika roadblock sonele ukhiphe imali. Imoto imaphepha akwanile, ilayisensi ikhona, abantu bale social distance bahleli ngo-3-3 emasithini bagqokile amamaski. Nxa bengena siyabasanitize. Kodwa basithwalele ubhulo uZUCO yena lo abaya social distance.
Esinye isakhamuzi sakubulawayo, umnumzana Thembelani Dube, uthi inkampani kaZUCO ayila mabhasi ayeneleyo angathwala abantu bonke.
UZUCO yikhampani engela mabhasi aqondane layo amanengi. Ukuthi abantu bazabotshwa nxa bethe bagade ezinye izimota ezingekho ngaphansi kophahla lukaZUCO kayisiyonto eqondileyo, njalo isiyonto ezasiza ngenxa yokuthi abantu baningi kakhulu okwedlula amabhasi akhona. Izikolo zivulwa nje, abantwana bazagcwala ezindaweni ezitshiyeneyo, njalo uZUCO kangeni kwamanye amalokishi nxa isuka kwamanye amalokishi iqonda edorobheni kuphela. Ngokunjalo-ke kubangela ukuthi kube lokusilela kwe-transport.
Umnumzana Future Maphosa, omunye njalo wabatshayeli, uthi lokhu bethwala abantu loba bethwaliswa nzima nguhulumende.
Kodwa ukuchova kasimanga, lokho esichova abanye abagadayo abayesabayo abayekele.
Abantu abaningi sebehamba umango omude besuka ezindlini zabo besiya emsebenzini ngenxa yokusilela kwamabhasi eZUCO. Uhulumende uthi usethenga amanye amabhasi ukwenzela ukulungisa uhlupho lokuthwala uZulu.
Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Manje sokuluhlelo lwezemaphandleni.
Uthino Zinkomo ngihlala eMashala, Mashala Village. Mashala Village e-Andawange district. Yona iwange isemathepele North province. Lapha ngizakhuluma ngokufika kwamathendele. Lapha nje amathendele angamakhulu namashumi amathathu.
Ye, akusitshele okuningi ngodaba lolu babankomo.
Amathendele lawa nganika ukudla ugoqela inyawuthi, amabele, umumbu kanye nesanflawa. Amathenge lawa afida ngokoma kukudla njalo wona ekuthanda yikho ukudla akuthandayo. Amathenge lawa asala isidini sawo silungiselwa lesi silapha. Kumele uwajayeze ukulala esigwini, ngoba ungajayeza ukulala esihlahleni kaningi-ningi ayalunywa. So isigwi siyenza ifanise ukuhlala kusengalunywa, ngoba njiwalibona sefensi iyifensi le. So silo mnyango lo evala khona. Ukufuna kwamathendele kuyafana lokwenkukhu, awusiyananga wona futhi linjalo kathanda imsindo, afuna ebe yodwa abanga umsindo, ngoba wona abanga umsindo. Wona kathanda imsindo. Amathende lawa abekela amaqanda, izigu zamaqanda nanzila, izigu zamaqanda, izikwenzela izigusani, izomelezi angayenza khona, lapha abekelela khona, lapha abekela khona izigu zomelezi. Kanyangi nengi amathendela abekela ndawonye.
Nga ungathi njengami njalo ukuthi nga ngiya ngithi number efika ichumi nantani ngamashumi amabili 20 yo number njawusiya so ngifuya ngafuya then ngenze njani ngithengise ngishiye inamba nale yamashumi amabili sonke njalo ukuthiya amahlanu abe yo amajina ngeyesika zezi ichumi elilodwa nantani ichumi sonke la yifisini abebekela khonapho endawenzenezi lakwazi bekela khona khonapha then ngikuthi kunjalo wona aqala ukubekela kunyanga kalwezi ngesikhathi ezulu kunyanga kalwezi ekuma ngumfufu lapho elima khona izulu so wona abekela lapho iqala khona izulu esima lapho elima khona izulu so kathethi namathendele omnyaka ophelileyo angabe fika amathuma amabili then laba abanye babonayo abagcwele lapha ngabantwana abantwana laba baqale ukukhula ngoJanuwari yiyo ngathi athi i-first batch yami then umthetho kubamba uFebruwari sasenza amathendelo afika 100 then sizokubamba kathesi amanye athi loko ngihamba bebuya bezobathengisa amancane ngaso kula inyanga ezimbili or ezintathu abantu bathi bebuya bezothenga njalo na ngiwathengisa elilodwa i-7 US or 700 bond RTGS yimali engiwathengisa ngawo.
Siyakuzwa kakhulu Sibili, kukhanya ngazani isikhathi sesesidliwe ngumangoye. Phongophoza nje amafitshane khonapho
amathendeni lawa inyama yangikhona imnandi na ufuna ukuyiza ubunandi kumele uthenge uzeke uthi imnandi njani especially nxa uthenga lawo asanda kukhula lawo njakathesi azale emnyakeni kajanuwari nansi siyabamba ujuni ayabe sekwanisa 6 months jumbo july 7 months yiminyama emnandi le ngoba iyabe isafresh.
Lamdla kuhlelo lwezemabhandleni besixoxa lomnumzana Thino Senkomo ohlala ewange esabeleni seMatholeni North. Asihlanganeni kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-Associated Press ibika ukuba amasotsha asethuthune intambo zombuso kweleGini. Okukhela abenze lokhu nguKenel Mamadu Dombowuya osevale ngqi imingcele yonke. Akwaziwa ukuba ukuphi umongameli Alpha Conde. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba inkokheli yezintolongo kwele South Africa isikhulule owayengumongameli uMnumzana Jacob Zuma okubikwa ukuthi kaphilanga kahle. UZuma usanda kwelatshwa esibhedlela eJohannesburg. Akwaziwa ukuba uphethwe yini. Wagwetshelwa ukuhlala entolongweni okwenyanga ezilitshumi lanhlanu 15 months kulandela ukwetheswa kwakhe icala lokudelela umthethwandaba. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Senganamasiko senzile manje lo baba mkhulu babe lobola usenzile.
Namhla sixoxa ngesikhumbuzo senkosi uMzilikazi watsho namhla zinhlanu kumpandula ngomnyaka ka-1868. Isikhumbuzo lesi esixoxwe ngubulelani lobhengula Khumalo lenhlanganiso ezijeneyo senziwe izolo eBlue Haven eMidrand kwele South Africa. Ubulelani lobhengula Khumalo wakhethwa ngumdeni wako Khumalo uba inkosi yesizwe sikamthwakazi. Inkosi ubulelani lobhengula ukhuthaze abantu ukuba balandele okwenziwa nguMzilikazi.
Wena ungumdini, but you must protect your visitor with your life. Kusibaya. That is the spirit esikhuluma ngaso senkosi yasemsasandlela uMzilikazi yamasobana. Yindalo yakhe phela ubulelani ngamizinqwezi kafana ufana ngampango mpango kanje kunjubeka lobhengula.
unkosikazi Corence Mkhosi Ncube obephethe umcimbi lo ukudaze uba abatsha bazazi abadabuka khona.
Intsha yalamuhla imele yazi ukuthi kufanele siqhubekele phambili sisakha isizwe sikamthwakazi, siqhubekele phambili sitshengisa ubuntu lenhlonipho kuye wonke oyingxenye yesizwe sikamthwakazi. Siyayikhumbula inkosi yethu uMzilikazi ngokwakha isizwe esihle esilabantu abalembeko abalenhlonipho. Siyisigiya sithi intsha kayifunde lapho.
Isikhulumeli senkosi uMnumzana Bonman Khumalo uthi kuqakathekile ukwenza isikhumbuzo sikaMzilikazi.
Kubaluleke kakhulu kithi njengesizwe ngoba uNkosi uMzilikazi yabumba lesi sizwe sikamthwakazi, isibumba ngenhlanga eziningi cishe bathi 13. Yikho kubaluleke kakhulu kithi ukuthi ukukhothama kwayinkosi ukukhumbula iminyaka ngeminyaka esiphakathi. Kubaluleke kakhulu esizweni, umsunguli wesizwe, sizohlala siyikhumbula ibhasiyakithi njalo nje.
Singathi-ke kwini okungathi kuqakatheke kakhulu ukuthi abantu bangakukhumbula ngoMzilikazi kwamathokazi?
Wabayekela abantu benza amasiko abo, wabayekela abantu bakhuluma indimi zabo, njengobana ngisho ukuthi cishe zingu-13. Ngingathi mangithi mina indlelele omalaba yibo ababevele siphethe indlelele inkosi uMzilikazi ifika kulela lelizwe. Yabayekela omalaba bayiphatha indlelele nalamhlanje yonke indlelele iphethwe ngoNcube. Wahlonipha isiko labantu uMzilikazi, azangafike okwayo bacindezela bafike bakudilizise yonke into yakho bathi into yakho yini. Kodwa uMzilikazi wathi lina boNcube yobana likwazi ukuthi umkhuba lo wokukhulekela izulu endlelele wathi qhubeka nini.
Yonke eZimbabwe kwakungazani kuyavinjwa ukuba ubulelwane lobhekana lakhumalo agcotshwe. So ke selingaphi ngodaba lolo?
Usadlala ipolitiki wewe emphakathi. Kodwa eqinisweni ukuthi ngolunye usuku sifisa ukuthi kuyokuhlalwe phansi kukhulume ubukhosi akuyilimazi ipolitiki, ubukhosi abuyithathi indawo yepolitiki. Yikho-ke ubukhosi kukhona ukuthi buphakamise isizwe. Esibona ukuthi lo hulumende laye ngumlando wakhe ukuphakamisa isizwe, futhi asetshenziswana ukuthi impilo zabantu zibe ngcono.
Hage simalapha okwalamhlanje kudaba lwethu lwezamasiko nokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Silesizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Zihloze inkosi ezithandileyo, siyibonge uNkulunkulu ndawonye ukusinika lesi sipho sempilo ukuthi phakathi kobunzima ungaka thina abanye sisaphilile. Bonga uNkulunkulu ngokuthi usaphilile. Sizakhangela ilizwi encwadini yezenzo zabapostoli isahluko ngesika 6 ivesi siyabala u 1, 2, no 3. Kufundeka kanje: kwathi ngaleyo mihla abafundi sebanda, kwavela ukukhonona kubajuda abakhuluma isigreki namahebheru ngokuthi abafelokazi bakubo bayancishwa ekwabelweni kwemihla ngemihla. 2. Abayishumi nambili base bebiza ibandla labafundi bathi, akukuhle ukuba thina sishiye izwi likaNkulunkulu sikhonze ematafuleni. 3. Funani ke phakathi kwenu bazalwane amadoda ayisikhombisa anodumo oluhle agcwele umoya nokuhlakanipha esingawamisela lowo msebenzi. Uyazi iBhayibheli limnandi ngakholokho ukuthi kali chayi inja lifihle umphimi, likhuluma indaba njengoba injalo. Kuthi ke laba abanye abakuthatha ngendlela ezingayisizo baphaphatheke balahleke. Namhlanje ilizwi leli likhuluma ngokuthi kwakukhona ukukhonona kubajuda ababekhuluma isigreki, bekhonona ngalokho kwakusenziwa ngamajuda ayekhuluma isihebheru, bekhonona ngokuthi abafelokazi bakubo bayancitshwa ekwabelweni kwemihla ngemihla. okhulu lapha ayisiko ukuthi yilamaJuda ayikhuluma isiGreek lala ayikhuluma isiHebheru kodwa ikuthi abafelokazi balamaJuda amanye babencitshwa ekwabelweni kwemihla ngemihla lapho sibale khona kuthiwa abafelokazi phela umuntu ongufelokazi ukhangelelwa izikhathi eziningi kananzwa gakhangelwa njengomuntu olelizwi lanxa kuyimhlanu kwesinye isikhathi bakhohlakala ukuthi babizwe ukuthi bazofaka imbono yabo kulowo mhlangano engabe yabo kukhulunywa ngani kube sekusithi-ke nxa sekwabiwa lokho okwabiwayo babe sebencitshwa ngobana abantu kabalazwelo umfelokazi laba singamthatha nje sithi ingabe umuntu onjani oswelayo ufananiswa lo mfelokazi ongelalutho ongelalizwi oza kuthi nxa ekhuluma kuthiwe laye lo uyahlupha ngobana vele lokhu kwakukhona isikhathi sabo Petro ukwehlukanisa abantu ngamazinga langezigaba abayizo empilweni kuthiwa babencitshwa-ke benganikwa lokho okumele bakuthole ukuthi bazuze ukuphila wena lapho hlezi khona kambe abafelokazi izintandane labampofu abaswelayo kababandlululwa yini kabancitshwa yini izinto ezenza ubana impilo zabo zemihla ngemihla zibe ngcono kubuhlungu-ke nxa sekuza kwenzakala kowakini kumnandi nxa kusenzakala kulowo othi asowakini abafelokazi intandane abampofu abagogekileyo bayingxenye yokuphila kumele nxa kusatshiwa izinto labo babelwe bangaze babandlululwa asikhulekeni baba thixo engcwele sinike ingqondo ehlakaniphileyo engabandlululi muntu ngoba eyikho lokhu ayikho khona hathi mhlawumbe ngokuthanda kwakhe kodwa ngokuthi kwenzakala nje uhlelela sukela manje uzobona phakade amen
bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha
Ngali chana njani umthwakazo mohle zimbapho mohle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama ngumayigobe namhlanje sixoxa lomtaka mamkandla umsizi K usanda ukhipha ingoma engaphansi ukuthi ihloko esithi find me usebenze lomhlabeleli odabuka kwele Brazil uRosen Omega Mrs. K featuring Rosen Find Me Mrs. K ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okuningi ngale ngoma
Ngiyajabula kakhulu kuba lawe lapha fowethu ingoma leyi ethi Find Me yingoma ekujonra ye dance music yingoma yothando ekhuluma ngokubekezelela umuntu othandana laye
uke wasebenza labe iqembu le Drunky Daniels labo badabuka kwele Brazil kuyini okwenza ukuthi ufise ukusebenza labadabuka phesheya abakhuluma isiPortuguese ulimi vele olungakhulunywa kwele Zimbabwe
Ngananzelela ukuthi umhlaba omkhulu mfowethu njalo abantu bangathakazelela umculo wami engiwenzayo emhlabeni wonke jikelele ngaba lenhlanhla ukuthi ngixhumane le Drunky Daniels ngomnyaka ka 2019 ngisasebenza ingoma leyo okuthiwa nguHappy okuyiyo ingoma eyayenza iRosen yabangazi njalo yafisa ukusebenza lami
wathi ngikubamba umlomo bafo zilukandaba sikuhlelo lwabatsha silomsizi K umtaka mamkandla singaqhubekeli phambili ngohlelo asizweni enye ingoma eka msizi K ephansi kwesihloko esithi ngokwakithi lokho
Banzala, put some lilo gas flow. I've always been hot and out of control. I promise you, swing got my man's teeth. I'm a dang, got my man's never pop back.
Ingoma kaMsizi K uthi ngokwakithi lokhu bafotshela uZulu okunengi ngale ngoma
ibi official single kaMsizi K yesibili ngomnyaka ka 2021 bengigiya ngalesi sipho engilaso esokuhlabela yona ingoma ekhulumayo njalo ekhuthaza Noba ungubani ziqhenye ngalokho oyikho khona ziqhenye ngesipho olaso regardless of what you do or who you are.
Hayi isikhathi sesesidliwe ngumangoyi gciba lingxoxo phosela amazwi akho okucina Mrs K.
Abafisa ukulalela ingoma zika Mrs K zikhona kuwo wonke ama music streaming platforms adumileyo. Njalo uMrs K uyatholakala ebulenjini kuma social media network.
Hayi ntaka mamkandla ngiyabonga ngokungena kuhlelo. Silukandaba sesifikele emaphethelweni ohlelo lwethu lwanamhlanje. Othi ngilichiye ke lilalela ingoma eka Mrs K uthi ngokwakithi lokhu zodibana ngolwesibili kuhlelo lwe Live Talk as the connection. Oliver Lesayo igama ngu Mike Gove. Bye bye.
Namhla sixoxa njalo lomculi olodumo uSandra Ndebele oseDallas, Texas kumbuthano weZim Expo.
Bengihamba lomzo 7 lo Turkey Vibes lo Jurassic Now.
So lijobe njani akusese?
Ah siyaphefoma namhlanje ntambama kakhulu amalanga ladlulileyo amanye kade ngosese siphromote into zenyarazo izolade kungeye gospel lapha kade kuphefuma khona ubaba uManyeruke so la isimbukelile and then namhlanje ngidindindi
kwabe kufiwa
ngebe kufiwa
ye siyabona ulo mculo ombuyo ngathi ule ngoma entsha akusitshele ngayo sathu
ingoma yami ithi Touch Me Not sebenze lo bhuti wase Zimbabwe sakhula sonke okuthiwa nguNox Nguni kodwa usehlala eSouth Africa. So I went to South Africa sa recorda sonke ingoma le video 3 months back and ingoma yangkhona iphumile and ngibona sidla amahabuli kodwa ngicela ukubonga kakhulu abalandeli bami kakhulu because babayenza ukuthi ingoma le iyazakale lokuthi idumela ngaka lokuthi ichise kanje.
Ke itholakala ngapi? Ubatshela abantu sebili ukuze bayilandele
okay. Ikhona kuma online stores onke, ikhona iTunes, ikhona ku TuneCo and i-video ningayobukela nje ku YouTube.
Yes, yeah, so nxa umuntu efuna ukuthi angene khona ngale uthayithani uyabhaletha.
USandra Ndebele kuphela uthi dlala ithi new release. Yashiphume kodwa ingoma ethi Touch Me Not.
Wakuchule phela kancane.
Mandlula wathalaza kodwa Touch Me Not. Bebe mbona njalo njalo. Nsuku zonke. Bona bebe mbona njalo njalo. Wena lawe. Bethalaza njalo. Amalanga wonke. Thank you very much.
Lo nguSandra Ndebele umculi olodumo ebesixoxa naye eseDallas, Texas khonapha kule Melika. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Abezempilakahle bathi omunye umgaga we-COVID-19 oqhamuke kule South Africa awungatholakali kwele Zimbabwe. Abatshayela izimota ezivinjwa nguhulumende bathi baqhubekela phambili besebenza okungekho emthethweni. Umculi olodumo uSandra Ndebele uthi uzathokozisa abantu abaningi eDallas, Texas namhla kusihlwa kule Melika. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje Oliver Lesayo ngoGift Store.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.